Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhla ka 9 Nhlangula 2019 ngoGibbsdube. Endabeni zethu lamhlanje, kulabantu abalutshwane abavote izolo kukhetho lokudinga ukansila ekaDoma.
Okwakhethi nje sekusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi hayi uzile indaba zokuvota vela kahlelani nazo ngoba abaningi sebephonga ukuthi abashiye ndimana laba abafuna ukuhlangotwa kwesikhathi.
Abadabuka kwele Zimbabwe abahlala eBotswana bathi kasingafiki isikhathi sokuthi bavule amabhizimusi ekhaya.
We will charge 70% interest on issues like just a funeral case.
Sabe sathi sifuna ukungenisa imota ezidumbu lomuntu efuna ukuvula ibhizinisi eZimbabwe. Satshela ukuthi hambani letshintshe inombolo zemota leyo. Nxa kunganjalo sisoke silisize.
Inkosi uBulelani loBhengula Khumalo wenza imbizo yakuqala kwele South Africa.
Wena wenjo!
Imeseji enonikeza abantu bakithi. Azi ukuthi banomuntu banomuntu ozohlanganisa isizwe
lingakuthwala uhlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network ithi kumele amabandla ezombusazwe akhuthaze abalandeli bawo ukuthi bevote njalo bengalwi ngesikhathi sokhetho. Inhlanganiso le ithi ikhathazwa ngokwenzakale eKaDoma Central lapho kwenziwe khona ukhetho lwe-by-election izolo lokudinga ukansela kaWard 2. IZesni ithi udlakela oluqhamuke kulelo khetho luveza ukuthi abantu kumele bafundiswe ngezokhetho njalo lokuvota. Unkosikazi Sorai Chiwara we-MTC Alliance nguye onqobe kukhetho lolu lapho athole amavoti phose afika amakhulu ayisiyangalombili 782. Obencintisana layo ekubandla leZANU-PF uMnumzana Lloyd Nyasha Nyambo uthole amavoti afika phose amakhulu amane 381. Indawo le yayingaphansi kukamnumzana Michael Gore, umkankosikazi Chiwara. Ingcwethi kwezombusazwe zithi akumangalisi ukuthi kuvote abantu abalutshwane nxa uqathaniswa lanyakenye kukhetho olufanayo. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Charles Nyoni othi lokhu kwenziwa ukuthi abantu kabasathembi kukhetho eZimbabwe.
Ayisesendaba yama-by-election kuphela nje le mnumzane wayiqhakelisisa nje. UZulu sekhathele ngendaba yama-election ngoba uZulu wake wafaka ithemba lakhe endabeni zazekhethi ezokuvota ecabanga ukuthi mhlawumbe u-X engatshintsha izinto zihambe ngendlela ayekhangelele ngayo. Kwatholakala ukuthi hayi awuyisiyo ndlela izinto ezihamba ngayo. So okwakhethi nje sekusitshengisa nje kusegcekeni ukuthi hayi uzile indaba zokuvota vela kahlelani nazo ngoba abaningi sebephonga ukuthi abashiye ndimana laba abafuna ukuhlangotwa kwesikhathi. Abaningi kuphela kabahlelani nakho sebephonga ukuzidingela imali lokuthi baphile njani. Balutshwani nje abantu abasahamba besiyathola bemile elayinini besithi bafuna ukuvota. Laba abalutshwani yibo abantu ababe nothando sibili olwendaba zamaphathi abo ababebekiswa.
Manje nxa abantu bengasavoti kangako kutshoni khonokho babanywana?
Kusitshengisa nje ukuthi abantu sebelahle ithemba ngendaba zokuvota kulelizwe laseZimbabwe. Abaselalo nethemba ukuthi ukuvota kungatshintsha ulutho njalo kungaletha anything ababeyikhangelele. So ukuvota nje kibo abantu bakaZulu sekuyikuchitha nje isikhathi. Akula lutho oluncedwayo, akula lutho olusizayo, akula lutho olutshintshayo.
Ye, kodwa kuyini okungabakhanga ukuthi bavote?
Ukuthi nje uhulumende kuhlanganisela kogatsha lwakhe lolu oluphatha ezamavoti ezama-election esiluthi yizeki nxa lungaqala lutshintshe lulandele umthetho ukuthi uZulu abe nethemba kuzeki kuwachinja sibili. But okwakathesi ngokuba kwezinto njalo nalapho esivela khona nalapho esiya khona uZulu kanakuhlemba nje njalo uyakwazi ukuthi kuvota yikuvota nje kodwa ama-election abe ama-results abe khona kudala.
Umnumzana Charles Nyoni yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye eseHarare. Kusenjalo kulabantu abathi bamangaliswe yikubona umnumzana Nelson Chamisa lo mnumzana Sibusiso Moyo umphathintambo obona ngokudlelana labanye amazwe bekhulumisana besesigodlweni seBhilitane eHarare. Umfanekiso wababili laba usugcwele indawo eziningi ebulenjini bokuxhumana kulabanye abathi uChamisa bekungamelanga akhulumisane lo Moyo edilini leli. Bathi akwenzileyo kufana lokuthengisa ibandla le-MDC elithi lahluthunelwa impumelo yokhetho nyakenye ngumongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe. Sixhume uDokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikaChamisa, ukuthi achasisele uZulu ngomhlangano lo.
Hayi, asiqale ngokukhuluma ngendaba yokuthi ukuthengisa kuyini, kathi abantu xabe ngathi thiwa kulo muntu osethengisile. UPresident Chamisa ule mvumo ayiphiwa yiNational Council ukuthi angakhulumisana lobani as long as kukhulunywa ngendlela emqoka njalo ngendlela etshengisa ukuthi ilandela inhlelo ze-MDC. UPresident Chamisa ule authority yokwenza akufunayo ngalolo daba. Ngakho mbona ngani abantu bayaphambanisa nxa bekhulume ngani ukuthengisa kwinto engenzakala ngokuqala lokho. Owesibili ngokuthi uPresident Chamisa uchilo yena ngwakho ukuthi ube nomhlangano akade emenywe kuwo ngama-ambassador kuhlanganele ambassador weBritain. Abantu labancabe bebiza abantu emhlanganweni kakakutshela ukuthi omunye uzabe khona ngubani ngokunjalo. Nxa uPresident Chamisa seqalise ama-talks uzatshela abantu ngesikhathi sokufanele enze lokho. Okwakhathesi uphumele egcekeni uyotshela abantu ukuthi ubebiziwe emhlanganweni wahamba wathi fike khona ngale wathola kulabanye abantu abakhona.
Yes, bona ekhuluma lesiphathamandla sikahulumende umuntu oqakathekileyo sibili kambe ukuthi khona kuyani ukukhulumisana kungabe kutshengisela ukuthi vele eZimbabwe kukhona okungalungiswa sibili.
Hayi, ubengakhulumisani lesiphathamandla akukhanyanga angikwazi abantu ngabe bethatha kuphi ubeseduze lo former general uSibusiso lo ambassador waseBritain ngendlela enjalo yikho lokho okwenzakalayo lokho okunye mbone ngani abantu babesephonga udonga emzila lapho abathanda khona.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC sixoxelaye eseBhilitane. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana sebetshele izithunywa zikahulumende ukuthi abafisi ukusungula amabhizimusi ekhaya ngenxa yomumo omubi kwezenotho ekhaya. Intethela izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolo daba.
Abangene umhlangano izolo ukukhanga abadabuka eZimbabwe ukuba bavule amabhizimusi ekhaya okuqoqwe isigodlo seZimbabwe kweleBotswana kabazange betshaye inja befihla umphini njengoba babubeke sobala ukuthi kabafuni ukuyavula amabhizimusi eZimbabwe ngenxa yokwenzakala elizweni labo. Bathi ukuyavula amabhizimusi ekhaya kufana lokuthatha imali beyithela emgodini ongelamkhawulo. Omunye okubhizimusi ye-insurance umnumzana Paul Chitate uthi kakaze abone ilizwe lemthetho kwezokuvula ibhizimusi elifana leZimbabwe.
We were charged 70% interest on issues like just a funeral haze.
Sabe sathi sifuna ukungenisa imota yezidumbu lomuntu efuna ukuvula ibhizinisi eZimbabwe. Satshela ukuthi hambani letshintshe inombolo zemota leyo. Nxa kunganjalo sisoke silisize. Ngiyalitshela kunzima ukuthi usungule ibhizinisi eZimbabwe.
Omunye okhulume emhlanganweni lo okhangela kubhizinisi lokulima uthi udaniswa imithetho ekhona eZimbabwe ngakho-ke akukhwabitheki ukuvula ibhizinisi ekhaya.
At the end, she showed us one name.
Ukuthaba kwami kuqiniwe lapho ngibona okade ekhuluma lo omele uhulumende isitshengisa ibizo lomuntu oyedwa kanye nenombolo yomuntu oyedwa okumele sithintane layo. Kwase kwangitshengisa lokhu ukuthi kutsho ukuthi konke okwenzakalayo kubekwe emuntwini oyedwa nje.
Omunye njalo utshele umhlangano lo ukuthi walahlekelwa imali eningi ezama ukuthengisa amafutha ezimota. Uthi umbiko kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi iZimbabwe ivuliwe kawuhambelani lokwenzakala elizweni.
My question to RBZ is, what guarantee are they giving me as an investor?
Umbuzo wami kubhanga leZimbabwe ukuthi liza ngiphathisa njani njengomuntu ofuna ukuvula ibhizimusi ngoba kulomkambo omnyama wokutshintsha imali. Labana abantu abatshintsha imali ezitalageni abalandleko eziningi okumele babe nakho nje izicathulo zokubaleka amasibibotho.
Umnumzana Stanley Ncube ongene lomhlangano uthule themba lokuthi umlayezo ophuma ebantwini uzafinyelela indlebe zikamnangakwa uthi okuba uthabelayo ukuthi kunesithembiso sokuthi okunye kuzalungisa kunyanga ezisithupha ezizayo.
Bulisayo ukuthi ama-officials kahulumeni banike i-commitment ukuthi within 6 months ama-issues aqondane leZimra eborder konke kuzabe sokulungisiwe. Siyakujabulela lokho.
Uhulumende kade ethumele isiphathamandla kusuka kungatsha esijeniwe esifana lozokwethekelela i-tourism, iZimtrade, ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe ezokulima kanye lozokwenjiwa i-mining. Unobhala kugatsha olubona ngezethekele kweleZimbabwe umnumzana Monesu Munoda wafa uthi izikhalazo zonke zizahanjiswa kungatsha esiphathelene nalezi zikhalazo ukuze kuqale ukulungiswa lapho ungabe kuwonakele khona. Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHabron kwele Botswana.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uma manje ake sizwe esibhathelane nezabatsha silo Mike Hobe.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingu Mike Hobe. Namhla kuhlelo silomnumzana Muzi Wandile Ndube osandukhethwa ukuba ngummeli welizwe leZimbabwe kuhlelo lwe Innovation Labs Schools. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo. Usitshele okuningi mayelana nalohlelo lwe Innovation Labs Schools Project.
Ngiyabonga kakhulu ukungena ehlelweni. I-Innovation Labs Schools luhlelo oluqaliswe yisizalwane saseBelgium umbalisi uCohen Timas encedisana lesizalwane saseAmerika esicamfundo esikhangele ngezezinyamazana lezemvelo uDr. Jane Goodall. Laba ababili basungule uhlelo lwe-Innovation Lab Schools bekhangelele ukuthi bafundise abantwana besikolo ngama-Sustainable Development Goals. Lapho okuzabe kufundiswa khona abantwana ama-Sustainable Development Goals agoqela ukuthi singalisana kanjani nendlala, sifundisane ukuthi siphile kahle kanjani okuthiwa i-good health and well-being, njalo sincedisane ekufundiseneni labantwana ukuthi babe lokufunda okulohlonzi oluphezulu okuthiwa i-quality education, lokuncedisana ukuthi abantu abesifazana bathole amathuba afananayo kumbe emsebenzini lendaweni ezithiyeniyo. Uhlelo lwe-Innovation Lab Schools jonge ukuthi lukhuthaze abafundi ukuthi baqakathekise izifundo ze-science, technology, engineering, arts and maths, engakuthi i-STEAM. Sikhanele ukuthi sibe labantwana abafundela i-science, sibe labodokotela ngenxa yokuthi sebefunde ama-subjects agoqela o-biology, physics, labo-chemistry. Sibe labantwana abazaqhubekisa phambili ukwanda kolwazi lwe-technology, benelise ukusebenzisa ama-computer, benelise lokusebenzisa ubulembu, i-internet. Sibe labantwana abazafundela engineering, bakhangele ezamagetsi.
Dube, ngiyebale ebulenje bokuxhumana ukuthi likhangela ukusebenzisa ama-SDG. Awusichazisele ngamafishane ukuthi nxa sesixoxisana ngama-SDG sixoxisana ngani?
Nxa sikhuluma ngama-Sustainable Development Goals sikhuluma ngenhlelo eziphathisa abantu ukuthi baphathiseke okwesikhathi eside, kungabi yilutho oluzabancedisa khonapho nje luhle liphelele khonapho. Nxa sikhangele ngokuthi kuphathisa njani ekuthuthukiseni kwabafundi, sikhangele ukuthi abafundi nxa sebefunde ama-Sustainable Development Goals baphathise ukuthola uhlonzi lwezemfundo ukuthi labo abenelisayo abaphiweyo academically benelise ukuthi bengaqeda esikolo, benelise ukuthi baqhubeke phambili ngemfundo yabo, bengaqhubeka ngemfundo yabo. Sibe nabantu abakhaliphileyo abazenza ukuthi bakhe imisebenzi, babe ngabantu abaziqhatshayo.
Njengoba usukhethwe ukuba ngummeli weZimbabwe kuhlelo lolu, ubona ngani uzasebenzisa isikhundla sakho kanjani?
Ngikhangelele ukuthi ngisebenze labantu abatsha labafundi ukuthi baxhumane labakwamanye amazwe, bafundisane ngeze-science, technology, engineering, maths, le-arts, kuthi lokho abaye bekufundile kwamanye amazwe bakusebenze lapha elizweni. Ngikhangelele ukuthi kube lamathuba okuthi abantwana balapha eZimbabwe bavakatshile kwamanye amazwe bayebona ukuthi baphila njani, bafunde ngolwazi abalalo ukuthi nxa sebefundile baphenduke bazokwabela abanye bathuthukise ilizwe lethu leZimbabwe.
Hayi Moses, kuzwile kahle. Gqiba uhlelo utshela uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana lohlelo lolu kumele bayephi?
Abafisa ukuxhumana lathi sikhona ebulenjini, iwebsite yethu www.innovationsdglab.com. Ngiyabonga, libe lelanga elihle.
Hayi siyabonga mnumzana. Lapho uZulu kandaba besixoxa lo mnumzana Muzi Wandile Dube, ongisakhulayo osanda ukukhethwa ukuba ngummeli weZimbabwe kuhlelo lwe-Innovation Lab Schools. Amhlophe Butaz, isikhathi yiso esingasavumi. Mthwakazi omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3, BigMyke3, yona username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe-The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanele kwalamhla olebalisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hobe. Zimbabwe omuhle, mzwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe okwamanje ke wothi sizwe untungameli Nkomo esethulela ezokholo lwesiKristu. Soku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga baba Nkomo, lakubalaleli lababukeli ukwamukelwa lapha ekhaya.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngiphethe indaba engathi umkhuleko wokuzwelwa nguNkulunkulu esithola encwadini yesililo likaJeremiya isasihluko nesesihlanu. Sizabala amavesi amalithwane nje. Sizabala ivesi ka-1-4 kuyadeke ku-19 kusiya ku-21. Kufundeka kanje: khumbula Jehova esehlelwe yikho, bheka ubone ihlazo lethu, ifa lethu seliphendulelwe abafokazi, nezindlu zethu kwabezizwe, izintandane asinababa, omame banjengabafelokazi, amanzi ethu siyawaphuza ngemali, izinkuni zethu ziza ngentengo. Verse 19. Wena Jehova umiphakade, isihlalo sakho sobukhosi khona ezizukulwaneni ngezizukulwaneni, usikhohlelwani kuze kube phakade, usishiye izinsuku eziningi na? Sibuyisele kuwe Jehova, siyakubuya. Yenza izinsuku zethu zibe zintsha njengasendulo. Ilizwi lapha zihlobo zami ezithandekileyo zikhuluma ngokuhlupheka kwabantu nokuthembeka kukaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu uyasibona xa sikhala ngalokho okusehlelayo. Uthi uJeremiya, ifa lethu konke okuligugu kithi sekudliwa ngabanye abantu, izindlu zethu, le mihlaba yethu, amasimu ethu, nako konke esilako kusengokwethu ngabanye abantu. Usifananisa lezintandane ezingelabo yize, uthi omama sebefana labafelokazi. Impilo yentandane, impilo yomfelokazi, impilo yomuntu ongelayise ngimpiko elikhulu enzima kakhulu aze atsho lokuthi ukuthi amanzi ethu siyawaphuza ngemali lokho ke akudingi ngazelo ngobana siyazi ukubana labe sihlala khona amanzi ayathengwa ingabe avela kuNkulunkulu kumbe ilapha emadolobheni kumbe kungaphi amanzi ayathengwa izinkuni zethu ziza ngentengo lazo siyadubeka siswela amagesi nasikhangele nje kuleli lizwe kulezi nsuku kukhanya amagesi ayizo inkuni zethu abuya ngentengo ephezulu futhi engekho abantu badubekile abantu badubeka izinto eziningi kodwa uNkulunkulu uthi phambi kwabo konke lokhu ngikhona mina ngoba nanxa sekunzima sekunje singena ebunzimeni bomhlaba lo esiphila kuwo abantu babaze batsho bathi uNkulunkulu sesikhohliwe kuyaze kube nini sidubeka kangaka sizakwenzani ngempilo zethu lezi ezilukhuni kangaka kodwa buyathi uJeremiya isihlalo sikaNkulunkulu sikhona ezulwane ngezulwane kasipheli umusa nothando kukaNkulunkulu uhlala kuze kube kunaphakade athi uJeremiya uNkulunkulu sibuyisele kuwe siya kubuya laba abalenhliziyo ezivumayo bayakwazi ukuthi banze badube ungakanani bazibone ubuntandane bazibone ukuswela ingabe yini abayiswelayo bayakwazi ukuthi uNkulunkulu bangambiza athi buya nini kimbantu abami uza kusamukela le nhlupho zethu uNkulunkulu angasikhohlwa uNkulunkulu asinike amandla uNkulunkulu asenze siphile impilo asidalela yona ngoba kuthi lapho ekugcineni sifisa inhlalo yensuku zethu ezedluleyo khathesi impilo elikhulu kuleli lizwe sitshela ubana uNkulunkulu angazasikhohlwa angasithiyi angasifulatheli kodwa lathi kusamele sibize igama lakhe simtshele ukudubeka kwethu njengezintandane bazalwana abathandekayo ithemba lalihlale kithi ubunzima bedlula umusa kaNkulunkulu kawedluli
kuyiphethe mfundisi
akukhuleke baba thixo obunjalo izolo nanamhlanje naphakade uyayazi impilo yethu uyakwazi ukuswela kwethu uyakwazi ukudubeka kwethu uyazazi izoloyiso zethu sicela ukubana izifiso lezo zigcwaliseke xa sikhona phambi kobuso bakho uNkulunkulu okuthula ahlale lathi ngamanye ngamanye sela manje uzobona phakade amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyazibongela nami lapho ke babankomo labalaleli
lolobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla
siyawankulu ke ntungameli komo le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington
kwezemidlalo iqembu le-Dynamos libe nguthiki lobhanqa lelemanika Diamonds emdlalweni we-Premier Soccer League odlalwe namuhla nansi impumelo yeminye imidlalo Tel 1-0 Black Rhinos 2 Wange 1 Triangle United 2 Mushoane Stars 1 Bulawayo Chiefs 2 ye kumenjalo ke kwezemidlalo ye ke sesingena kwezamasiko ubulelani lophengula Khumalo wakhethwa umdeni wakokhumalo ukuthi athathe ubukhosi benkosi ulophengula kamzilikazi kamatshobana Khumalo izolo uqhube imbizo yabadabuka kweleZimbabwe eJohannesburg kweleSouth Africa lapho azethule khona okwakuqala uBenedict Nhlapo usipha lolu daba ngamafutshane
Nangamabutho enkosi ubulelani lobhengula Khumalo abehuba ehaya lokusina ngesikade kufika eBerea Park lapho aqube khona umhlangano wakhe loZulu
wena wenjo
Siapa yang mau
Ubulelando pengla kumalo utshela umbuthano lo ukuthi njengenkosi yabo uzenza konke ukuvikela umphakazi kukho konke okuhlupha uZulu.
Imessage enonikeza abantu bakithi azi ukuthi banenkosi banomuntu ozohlanganisa isizwe sakithi, banomuntu ozobavikela kwizinto zanikezazi ukuhlanganisa abantu sibe yimfuno sibe yingxenye yenkinga zabantu bakithi.
Uthe kusemqoka kuye ngamaqhinga okuphucula umphakazi ukuze kuqedwe indlala, ukusweleka kwemisebenzi lezinye izinto ezihlupha okwamanje.
Silungisa amahlelo ukuthi silwele indaba yabakithi on a day to day sasilala indaba yethu kwimvikela. Sifuna ukuphuhlisa isizwe sakithi at every level, from agricultural to ukuthi abantu bathole amagesi. Namanje ngisebenza le-UN ukuthi sibe nama-projects on the ground, solar, renewable energy, zezenjenjala ukuthi abantu babe nogesi emakhaya. The basic needs like water as well.
Induna indaba zinduna uNhlanhla Mangwe ndiweni nayo bekhona kulumbuthano nobanje inkulumo zakhe emavingeni adluleyo zimlethele udlakela lwabathile ebandleni lezanu PF zaqubula amahlebezo ukuthi kungenzeka suswe kulesi sikhundla. UNdiweni uthi akekho umuntu ozombala umlomo nxa sekufika endabeni zokulwela umthwakazi.
Libona ngani siyadlala yini? Libona ngani izinto zilula yini? Makhosikazi, nxa ubaba engavuki elele esebhuqa kuthutsha ingozi leyi, ake limthahlele nje kancane, limvuse kancane.
UMnumzana Junior Ngwenya ovela amaphisa ngomunye wamakhulu abantu abebethabe bemazite ngokubona inkosi uNobhengula.
Ngizizwa ngilezi dlabuzane kakhulu inkosi engalokho kanjuba engalobhengula iqanda lengonya elafukanyela ekholoni lize lavela lamqeda bathimbalo sisithini hhayi onke umthakazi awusondele nasi inkosi elifikile asipheni amandla lokuyisekela kukhe kwenzayo yonke imizamo eyenzayo.
Kodwa-ke abanye bathi balokhu belombuzo ukuthi kahle kahle yiphi inkosi yoqobo komthwakazi njengoba bakhona abanye labo abalesigcogco esifanayo. Meletulo 7, Johannesburg, Wele, South Africa, Nimo Benedictine, Shapo.
Ngalesukani wathi zikhangele ngamafutshane indaba ezibokela namhlanje. Kulabantu abalutshwane abavote izolo kukhetho lokudinga ukansela edolobheni lekaDoma. Abadabuka kweleZimbabwe abahlala eBotswana bathi ngasingafiki isikhathi sokuvula amabhizimusi ekhaya. Inkosi uBulelani Nobhengula kamzilikazi Khumalo wenza imbizo yakuqala kwele South Africa. Sikuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamanje olivalisayo ngokhipu Stube. Asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.